ekhuluma lequla labezimbabwe eJohannesburg umqondisi wenhlanganiso ye-CSCJF unkosazana Abigail Mphambi uthe kuyadanisa ukuthi abafakwe ezikhundleni zezombusazwe sebefundise uzulu ukuthi achithe isikhathi sonke elwela ukuthi bangene ezikhundleni eziphezulu. Unkosazana Mphambi ufuna abasemazweni bancedisane labasezimbabwe ukubamba ngamandla ukuthi labo abakhethiweyo kusuka kumongameli welizwe, abameli bedale lephalamende, omeya lamakhansila benze umsebenzi abawukhethelwayo, hathi ukuphosana ngaqatha kubanga isikhundla. Othe mzabalazo owasungulwa ukuze kulwelwe impilo kaZulu usuphenduke waba yindlela yokuphucula impilo yabasezikhundleni.
Abantu abasele okunye ababhekane lawo kumbethi abakuchabangayo ngaphandle kwepolitics. ETC. So, 38 years after independence, ukuthi belonke sifuqwa ama-politicians sesenza ukuthi silwe kumbe silwele bona, hhayi lokho sithi hhatshi.
Ubona ukuqoqa kwenhlelo zalinhlanganiso emazweni uMnumzana Mehluli Dube uthi nje inhlanganiso bafuna ukuqeda umkhuba ukuthi izinto zonke ezihluphayo kukhulunywa ngazo nxa kulokukhethwa kuphela, kuthi iminyaka yonke ichithwe sekuphikiswana ngokuthi ngubani onqotshiweyo kumbe onqobileyo.
Sifuna ukuthi each and everyone abe involved kwezomnotho lapha hleli khona, abe nenhlalakahle, abe nempilakahle, sihlukane nokubhekana nokukhetho lokho.
Wabona ukuhanjiswa kwenhlelo zenkampani ye-All Diamonds kwele South Africa, unkosazana Lisakazi Maphoma laye ukhuthaze abezimbabwe abasemazweni ukuthi labo basukume balwele ukuphuculwa kwempilo kaZulu bengameleli ukwenzelwa izinto yilabo abasekhaya. Inhlanganiso ithi sesedlule isikhathi sokuthi iZANU-PF ikhale nge-Movement for Democratic Change, kuthi njalo MDC layo ikhale nge-ZANU-PF. Ithi ZANU-PF yiyo ekuhulumende, ngakho-ke ayibe leqiniso lokuthi uZulu uthola konke okufuze akuthole kuhulumende. Ithi ngokufanayo MDC yiyo ekhokhela amakhansili emadolobheni, ngakho kufanele ibone ukuthi izakhamizi ziyakuthola konke okufanele zikuthole. Numelo 7 Johannesburg, South Africa, New Benedictine Shabo.